DC chitimo swela zvakanaka.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections onalawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Nina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi
lengqobo lomela isigaba seSouthatone dale lePhalamende engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT
abeyengana ungana soze kube lama election ngani bazakwenza iGNU khathesi boni labezana ukuthi kalabantu umuntu ozofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngeleMDCT kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umthetho wama-by elections uthi kumele avikwe kumba be proclaimed within 90 days. I-ZANU-PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithube elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 then ukhetho lungo-March. Yithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampeyina. Njalo ba-announce lolu khetho bono Emerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions. Abantu baza vunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections onalawa. Bathule ngakho benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza bewabopha. Kanti ngakweni icele izekhi kuzofika namhlanje kudala sifuna ivoters roll ukusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi. Ithi ayikho ivoters roll leyi. So kuyasibonisa ukuthi onala ama by elections lawa vele aserigiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizaqhuquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla ngoba sehlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina labo laba ababhilive ukuthi bayakwazi abakwenzayo abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu ukhetho lwama-by elections kuyakhomba na ukuba langokhetho luka-2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphathekwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party kodwa sibibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela siba empower ngamalungelo abo. Ngoba uqala sinansela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe njalo lo ukuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesibhizi siyabhoda nje besemakhaya for amalanga ngu-4 edlulileyo kubonkayi labolupani sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwe-cause esihamba ngayo eye-self-determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa.
Manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka-2023 kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota?
Thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani, sithi si-revolutionary party. Esikwenzayo kathesi kufundisa abantu bakithi. Okokuqala, sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigenzi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota, besithi kudala bevotelo ZANU-PF, kudala bevotelo MTC, akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la mabandla. So ke abaningi bebesenza lokhana ukuthiwa i-voter apathy ngesilungu, kumbe bengabhalisi ukuvota. Njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besise Plumtree kubo Bulilima, kanti kumalanga la adlulileyo besikubonkayi labolupani. Sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate abalazithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota. So ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi. Uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi. So ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe-affected ngokuthi waye bengarejista ukuvota. Kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleleni abarejistanga ukuvota, kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asemathebeleleni. No, konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba, ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota, thina njengebandla singenzanga yethu homework, sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqakatheka kangakanani.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota,
umnela isigaba seSalbaton eHarare edalela iParliamente engwebandla leMDCT. Umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT. Sixoxelayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, hayi mina sengalungisela sibili, ngiyamelela ama elections anytime. Come 2023 ngiyabe ngikhona, ngisebenzile kuli constituency kakhulu. Akula umuntu ongakwazi lokho engikwenzayo. So ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukwenza. Kodwa ke uyabe ufuna ukuncintisana lami sibili akini ngoba kusasetshenzwa sibi.
Manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance, ubona kuzahamba njani? Uyanqoba yini kukhetho loluzayo?
Mina ngiyanqoba sibili, akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona ngiyanqoba. Ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi, umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinde ngitsho la kanye. So into abayaziyo leyo, sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani, kodwa kimi ngapha hayi yangama okova ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo. Abantu bayabona engiyenzayo la kathesi lokho ngisebenza, ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa, ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayezelani. So nxa ungela plan yayenza zonke izinto ezizo ukuthi kona uxotshwe eParliament, abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abaphonga ukuthi uyahamba eParliament namhla usuxotshiwe. Abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu, kuyini khonokho? Umuntu kufuze aqede itemu yakhe, ufuze ube le tactic yokuya ukuphila kona ngale parliament usebenzela abantu. Akona ukuthi kuvotele ukuxotshwa kuphela, uvotwa babayo bakuvotele uxotshwe, bakuvotele uxotshwe. So abantu bona labo asibafuni.
Umnumzana Peter Moyo, ngomela isigaba seSouthern eHarare edalela eParliament engwebandla leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngele MDCT. Kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Usithumele umlayezo kamakhalekhukhwini echasisa ngalolu daba.
UMonzora ujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uMzorewa. Ngakho yalalungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi i-composite agreement eyafoma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uTswangirai ya expire khona phana umama uDr. Khube esenza i-congress yakhe. Saphinda tinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 eGweru. Njalo ngayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections. UMonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe izaniphefu simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi. Abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU. Khathe sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity. Umuntu ophonguse ngezimithiyo. Ulama characteristics afan athi khombisa umuntu ongani yi-traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselout. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo. Uthe xotsha abantu ephalamenti ama-MPs ethu lamakhansila wathi ubaxotshele ukuthi sebemukile ku-MDCT bayakwakha ku-MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabezulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMonzora ngoba uMonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabezulu, asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu ikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufaka ebantwini. La uMonzora sebemhlanzile yikho libona nje abasapota umama uKhube sebesala ukuthi babe ngamakandidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabezulu thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka lisehla. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolugatsha beselusethula amanani abantu abadlula amachumi amathathu ababulewe i-COVID-19. ababanjwe igciwane le-coronavirus balikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elethe News Hoax lilodaba lokuthi omela isigaba se-Norton edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uthi ibandla le-ZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba ukuthi bonke abalembono ichiyana leyabanye bayizitha. Umliswa waxotshwa kubandla le-ZANU-PF esitheswa amacala ambalwa. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni umnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubundilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yalibingelela njalo ntungameli inkomo kini lonke ma-Afrika mahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalomnyaka le bantu bagitile isikhalele lisizwele sokusikhala ngamaphemithi. Into iyavela kulinyaka le njengoba sesibona sinesemasegoli sokukubi shem, sokukubi. Angazi umbumi uMnangagwa ngiyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiye ngene desertini yakhe. Bani kuthiwa ngumuntu olengqondo ecabangayo, bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Bantu yazama ukuthi abantu evula ama-regulation evuleni bengabutheleli amapulazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba nikubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangingawuyala ngangcono sidumelane siwele phansi ngena kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento.
Salomonani-ke bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli ba-Studio 7 linjani. Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kulumhlelo zenu zonke ehlala isinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokona mandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini. Ngizengahleka impela ngazadabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizozugawula ekhuluma ugawula ezithi ethi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso leli hayi nawe gawula uzowakhuluma into enhle lawe. Njengomuntu mfela lawe gawulwa. Hayi abona ungahlala ukhuluma njalo gawula lawe support abantu. Isikhalozo sabantu nothi uhlalo ubagenisa abantu abasolayo inhlupho zokuthi abaphathwa kahle abasebenzi bayasiza but abaholi lutho. Hhayi namhlanje hhayi la ngutshala uhlombe ubabagawula hlala ofakaza la iqiniso ukuthi hayi abantu abafuke ufakela imali nothi buhlala siba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sikagovernment kulawa usebenzi ukhulumende. Hhayi ngiyabonga benithe nami ndlulisa umbiko wami nami ukuthi hayi ugawula uzowakho umuntu ezwakalayo namhlanje mpela la ukuthi hayi igovernment futhi zifanele abantu imali ngoba mpela ngizoholisa umuntu i-$5 uyathengani i-$5 into zenu zidura kangaka. Hhayi ngiyabonga ngiyabonga kampela umnyaso seduze badala lanto liyavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa ude ubhalwa njani bogogo khona ngapha emaguswini khona ngapho emathebelelendi north lingakhohlwa uxa ubhalwa njani zamandle phela lifa uxa ungcwele ingafufa uxa unophusha isquare phumela lengaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo. Ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bami, ngajabula mali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma South Africa lapho. Sebabona apha kuma social media bahlanganisa sibili, bayadoyidoya bayahlabela eZimbabwe, 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 eZimbabwe. Kathi-ke kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka we-1 i-government yini. Ngabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani hawu. Bonani thina kathi kanti kuthiwe sizohamba vele ngo-31 zika December 2022. So bajaheni bona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenza hawo kanti bona andina lati sisafela khonapha yini maybe inxe singaqale enye impilo ezweni lethu ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi uthi kule misebenzi kuphela kodwa ngokudlova lifile kodwa udlova lo osebenzidithi sikwenzayo thina sizabuchisa yalichiya lobudlova balo nodwa into ngifutshela yona kuphela ikuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo kusasa yibe siyaba sibabiza ngama South Africa kusasa ubukhosi ngamazolo mangala nje wonke amakampani la ngama foreign sarchiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lomnyaka anti into enye lenye le notice ngike sikhambe sichize imali zethu lapho basesiliyakhela amazweni sesilinotisile iqhasa kumbuluza sikhathele ngani madoda sikhathele ubizwa ngamabizo so lithola lana majita no problem
linjani balaleli be studio 7 labasakazi bethu okhuluma ngumemory emperengwa ngicela ukuthi ngibuze izizalwane zemperengwa west ukuthi bathini ngo-MP wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years isimvotela so ngicela ukuthi sike silukhangelise udaba lolu bakithi bantu bemperengwa west sike sivuke lathi kulabantu abatsha banjabo magida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu udoram kasincedi ngalutho imigwaqo ifile into yonke vele ithi upside down then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha yinxa ukuthi imigwaqo ifile so umlando kabani ukuthi ekwenze konke lokhu so ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sike sivuza amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa
salibonani kustudio 7 ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso le ndaba eziyizo emnelami igama ngu-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT labodak Douglas Monzora laba bathi bona bazongena ku election we MDC alliance othi njalo igama le MDC alliance ngelakhe MDC ngeyakhe amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe sebenza kahle izani simsebenzise ngisho lengqondo zakhe amboni sasebenza kahle ngoba lwana umuntu bavela fika iMDC ikhona ngokwazi kwami lwana umuntu wajoyina iMDC ngo-2006 usebuye sebenzisa nje into yazimbe imithetho ayiphiwa izano ngoba ethola abantu abanje ngavune esentshamisa owashman ncubo tento ayibidi bevele bekhona ku-MDC but kuye likhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla angazi ukuthi la mandla abamupha wona anganayo kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama abantu bezimbabwe ababona iziphukuphuku bokuthi sebengaze behluleke ukwazi i-leadership abayifunayo njalo ngile themba lokuthi unesentshamisa le team yakhe owashman ube odenda ibiti uDavid Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngisatane ugqobo lwakhe straight
sanibona
linjani walaleli baka studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile Dr. Sgande odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mpela izindaba ezingathathi hlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekeli hlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwenzwa lamabandla akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawunde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona into isafuna nale zimbabwe into yabe ifuna kudala basezelezikhathi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu ma isahamba ngesitathi sensane esiyisesalimazi sabantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeliqembu enginibona lilombono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oyili
salibonani basakazi be-studio 7 nes
sakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engizwe la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba uma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kumaticha amaticha abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba la bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kweyezi likangqwaqwane iSnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwamachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu. Yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi. Umbuzo wokuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela. Kodwa bese kusiba lokuthi bathi bona khona ngapha eSeattle special indawo lesihlala kiyo thina. Khona abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga. Abatholakala belomkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili le-booster. Bayanelisa ukulithola igcikwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezi nsuku. Angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele ngike ngabona udokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igcikwane leli likhanya aliyindawo liba loyo liphenduka lisiza. Hayi, njengasemsebenzini wami nalokhu ngaqalisa ukusebenzela ngkhaya kusuka ngo-March last year, ngo-2020 year, lokhu ngaqala khonapho igciwane lifika lokhu ngisebenzela ngkhaya lakathe sokutshengisa ukuthi igciwane loyo likhona.
Sesike sabona kwezinye indigaba singasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho?
Hatshi, indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi? Ezindabeni. Lapha esithenga khona thina besingakaziboni izitolo ezilama-shelf angekhoyo. Njalo kasizange sidinge lutho esivele sijayele ukuluthenga saluthola lungekho. Konke nje ukudla esikudingayo kukhona. Lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo Costco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo. Thina ngapha kugcwele lawa ama-supermarket othiwa ngo-Safeway labo Albertson. Ngike ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo kukhona, anzange ngiswele lutho. Engikunanzeleleyo kuphela mina yikuthi izinto sezikhwelile. Ungananzelela ukuthi ispecial into njengenyama i-beef khwelile sibili kakhulu ukuthi isitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile. Enye into enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchako lamaqanda. Kodwa ukudla bekukhona sibili hayi kugcwele. Ama-shelf abelezinto izinto zangkhona zikhona ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona ukuthi ukudla kufike. But thina lapha hayi ukudla kukhona sibili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.